Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 26 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili
kuzabangela ubungahlaliseki ngokubona kethu isikhathi esilandelayo ngoba phela kuzabanzima ukuthi izisebenzi zikwanise ukuphujisa inyanga zisiya emsebenzini.
Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi ukubhidlika komnotho kulakho ukuphehla ukungahlaliseki elizweni. Inhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe ithi isithenge umumbu ongena kumathani ayingxenye yesigidi kwele Malawi lakwele Zambia ngoba ilizwe libhekane lendlala embi lonyaka. Ibandla leCitizens Coalition for Change likhala ngokuthi balutshwana abantu ababhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto lokutshabalala komnotho kulakho ukubangela ukungahlaliseki elizweni. Lumbiko uza ngemva kokuba ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lwazise izolo ukuthi isilinganiso sokugugudeka kwedola leZimbabwe inflation ikhwelile isuka phansi kwekhulu 96.4% ngenyanga edluleyo yaya ku 131% kulinyanga. Ngokwakuqala lokhu phakathi kwenyanga ezilithumi lanye ezedluleyo ukuthi inflation ikhuphuke ngalindlela iye kumanani amathathu i-triple digit. Ngomnyaka ka-2019 kwaqhamuka udlakela eZimbabwe abantu betshengisela phezu kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Ngibala nje okupostwa ngabanye kusocial media besithi nxa ule BP ungaze wangena ke eshophethize leshophethize ngokuthi uzawela phansi nxa ukhangela ke intengo yezinto. Sokungani ke ngama jokes abantu abakwenzayo kathi abantu bakhuluma abahlangana lakho ukuthi intengo esiyibonayo emashopu iyethusa, iyethusa nxa sikhangela ke iholo elitholwa ngabantu. Intengo le ke akula lo muntu ochasisayo, ubona phela abathengisayo la uhulumende ukuthi kungaba kubangelwa kuyini ukuthi ke intengo ibisikhuphuka ke okungaka ngosuku ngosuku. Kuzabangela ukungahlaliseki ngokubona kethu isikhathi esilandelayo ngoba phela kuzabanzima ukuthi izisebenzi zikwanise ukuphujisa inyanga zisiya emsebenzini njalo zigcina imuli zazo.
Njengoba imali yeZimbabwe ilahlekelwa luhlonzi ngalindlela phose mihla lamalanga, bakhona yini abaqhatshi abakukhangelayo khonoko labo bengezelele izisebenzi iholo ngokufanayo?
Nxa sikhangela ke esiwubiza ngesilungu sithi i-collective bargaining process, kumbe ukukhulumisana phakathi kwabaqhatshi lezisebenzi kuma industrial platforms achiyeneyo, kusobala ukuthi abaqhachike balenhliziyo ezilukhuni ngoba abakunikayo kumbe abakuofayo abathi yikho abakukwanisayo kulutshwana okumangalisayo nxa sikhangelisisa indlela abakhuphula ngayo bona ke izinto sibone nganitha khona abaqhachi bakhangele kwelabo icele abakuthengisayo bekukhuphula ke ngokuphuma kwelanga ngokutshona kwelanga kodwa ke ekubhadaleni baba lenhliziyo ezilukhuni okumangalisayo sesibone ama collective bargaining processes kumbe ukukhulunyiswana ukuthize kufika ke kuma deadlocks ukungazwanani ukuze abantu be kuma arbitrators abanjalo baye kuma court ngendlala yokuthi kabavumelani ukuthi banganikana okungakanani sesizabona ke inkulumo ezithi ize sezizaphelela emakhoti phakathi kwezisebenzi labaqhathi kuma sectors athize ngokungavumelani ukuthi banganikana njani phela so singathi ayi asitholike usizi okuvelela kubaqhathi abaqhathi ke kabalandaba lakho ke esihlangana labo thina izisebenzi
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso ye ZCTU lanxa sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uhlezi esithi umnotho weZimbabwe usuvukile njalo uthi udonsa kuhle Inhlanganiso yamankampani agaya impuphu iGrain Millers Association of Zimbabwe ithi isithenge umumbu ongamatani phose ingxenye yesigidi 400,000 tons eMalawi lakwele Zambia ukuze ilizwe limelane lendlala ekhona lonyaka. Umgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Tafazwa Musarara uthi umumbu lo uzaqala ukufika elizweni ekupheleni kwenyanga ezayo ngokubika kweReuters eZimbabwe libhekane lendlala ngenxa yokoma komkhathi okwehlise isivuno somumbu lonyaka ngesilinganiso samachumi amane lantathu 43%. Ngomnyaka iZimbabwe idla umumbu ofika ku 2.2 million tons. Kodwa lonyaka uhulumende uthi ilizwe lizathola i 1.56 million tons kuphela. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi liphatheke kabi ngenani eliphansi labantu ababhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo ikakhulu ezabelweni zeMandebeleni. Lithi lokhu kuzabangela ukuthi lezi zabelo zehliselwe inani labameli ephalamende ngoba zizalahlekelwa ngezinye isigaba ama-constituencies kuhlelo lokuwaqoqa kutsha olwe-delimitation oluqala ngeviki ezayo. IZimbabwe Electoral Commission ithi ekuhleleni kutsha ama-constituencies lawa izasebenzisa amanani abantu abayabe bebhalisele ukuvota kusiyafika mhlaka 30 kulinyanga. Kodwa abantu bavunyelwe ukuqhubeka bebhalisa ukuze bavote kukhetho luka-2023. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli kanobhala wezokhetho ku-CCC uNkosikazi Ellen Shiriyedenga.
uhlelo lwe delimitation soliyaqala ekuqaleni kwenyanga ka June lesingena kiyo uzophela ngokupheleni ka December mhla ka 31 yikho nje sibona uqhakathekile sibili ukuthi abantu bezimbabwe babekwazi ukuthi yikwinokwenzakalayo ngedelimitation idelimitation leyi igoqela ukudwetshwa kakutsha kwengcwele lesingathi ngama wards lama constituencies kusetshenziswa inani labantu ababhalise ukuvota abantu sesingathi abantu abakhona kuvoters roll nxa sikhangela ivoters roll leyi sibona ukuthi kulendawo ezisilela khona abantu abangabhalisanga ngobuningi bayo
manje njengoba lokubhalisela ukuvota sokuzafika emaphethelweni lina libona ngani bakhona yini elingabakhuthaza ngamalanga ona la asesele amalutshwana ukuthi bayobhalisela ukuvota
njengabe emathebheleland kobulawayo kubo mat south la kubo mat north even lemaswingo abantu ababhalisanga ngokuningi kwabo yikho okuzayenza ukuthi la ama provinces emathebheleland yona ngokwayo khathesi ilama constituents angu 38 lapha kugoqela imat south lebulawayo lemathebhelele north kutsho ukuthi ngemva kwe-delimitation ngoba abantu babhalise ukuvota bebalutshwane isigaba sona lesiyakwanisa ukulahlekelwa ngama-constituencies angu-6 isale ile-32 sibona ukuthi yindaba sibili okumele siyibonisane ukuthi njengozulu wesezimbabwe ukuthi kwenziwe njani and khathesi sibona ukuthi malutshwane amalanga aseleyo ukuthi abantu bebhalise ukuvota ukuthi khona bazavalwa ku-delimitation yona leyi so ngenye into eqakathekileyo kakhulu ukuthi ngamalanga la amalutshwane kuyafika mhlaka 30 abantu kumele besukume ngobuningi babo beregister ukuvota khona bakwanisa ukubala kuhlelelwe le-delimitation ukuze bengasalahlekelwa ngama-constituency sesiyakhangela futhi njalo kule ndawo ezinjengeHarare Mashonaland Central even the Manicaland sibona ukuthi laba abantu baregister abantu kakhulu njengeHarare baningi kakhulu abantu kusho ukuthi izathola ama-constituencies amatsha angu-4 ngezinye izindaba kumele sizikhangele ukuthi kulungisisa ukuthi kuhamba njani ngoba khathesi ku-delimitation yona leyo izethu ikhulumile ukuthi isiza qali ukuconsult abantu ihlala labantu phansi bebonisana ukuthi kungadotshwa njani imngcwele yonaleyo so siyakhuthaza abantu bezimbabwe kungakhethelekile ukuthi umuntu uvela kubandla liphi kumbe even lama-organizations labasomabhizimusi laba basukume bona laba babehlala ezigabeni nxa abantu bezekhi bebuya besukume bekhuluma imbono yabo ukuze bebone ukuthi uhlelo lwe-delimitation luhamba kakuhle njalo njengebandla kulenye into esiyibonile ukuthi balutshwane abantu abarejistileyo ikakhulu khathesi kwiblitsi leyi esisuka kiyo bekhanyelela ukuthi kurejiste ontanga abafika 2 million but sibona ukuthi izekhi ikwanisa ukurejista abangu-160,000 kuphela kutsho ukuthi kulabantu abaningi abehluleka ukubhalisa ukuvota so ngenye indaba esizama ukuhlangana layo sinjengebandla le-CCC ukuthi kanti zekhi laba abantu abehlule legayo ukuvota ngendaba yokurejista ukuvota ngendaba yokuthi abalazithupha lizayenzani ngabo ngoba abantu laba balelungelo lokubala kuhlelo lwe-delimitation nxa delimitation leyi ingenzakale ingaguqeli laba abantu kutsho ukuthi uhlelo loli asoze uhambe kuhle le-ripoti ezaphuma iyabe ingatshengise okwenzakalayo ezigabeni
uNkosikazi Ellen Shiriyedenga ngomsekeli kanobhala wenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inews Day ithi abathengisa amafutha ezimota eZimbabwe bathi alako ukusilela lawa mafutha ngoba bengelamali yokuwathenga phandle kwelizwe. I-Chronicle ithi ukuvuselelwa kwezakhiwo emngceleni we-Bed Bridge Port Post sokudale imisebenzi edlula inkulungwane 1,500. Sobu isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani ku Studio 7. Igama ngukesto. Ngiphuma ngase Victoria Falls. Okwamanje ngihleli kwele South Africa.
Studio 7 ngithanda ukubonisa abantu bakithi baseZimbabwe ukuthi bafethu asibekeni umqondo entweni eyodwa, ikakhulu ebandleni elifana ne-CCC, ngoba yilona ibandla elazakala phose iZimbabwe yonke. Singabambi ngapha nangapha. Ngiyezwa mpela abaningi bakhuluma ngemthwakazi. Imthwakazi, yes of course, libandla lakithi lesiNdebeleni, kodwa ke angeke likwazi ukuyikhipha izano embusweni. Masingabheka ngokuthi amaNdebele amashona, angeke, cha cha cha. So bengithi mina asibambaneni bantu bakithi sibuze sikwazi ukukhipha leli bandla elezano PF eliyilona eselihluphile elizweni.
Basakazi linjani lonke, ngiyalibingelela labalaleli. Hayi, mina libingelela lonke, ngithanda ukulalela kakhulu. Ngulalela abantu abase South Africa, abasekhaya eZimbabwe, abase apro, abase Botswana, bePaula imbono bonke. Ngiyajabula nxa yami lami ingaki ingene. Mina izana ngiqala ukuyilandela ngisese ngumfana ngesikhathi kule kukura. Kukura hundi sasishaya nginje ngikwanisa ukuhamba. Ichisa izindlu phecheya kubolwa gwelu abantu lapha enyathi sisetshwa singabantwana besikolo. Umgabe chisa izindlu, inyawo zethu zivuvukile, amadola asebenzi ngezana. Namhla lokhu ifuna ukubusa izano isiyaphambili. Mina ngithi izihlobo zami asingazondi amashona. Amashona lawa asomaca alacala. Lawa amashona sekhathele. Singabantu siyafanana, kodwa asibambeni kuphela. Futhi lingakhuluma ukuthi lifuna ukuvotelana. Zithuleleni dina mdlane, siyangena emabhokisini. Ebhokisini lakho wena ngovulayo ubone ukuthi uqonda kubani omthandayo.
Studio 7. Hayi, siyabonga, siyabonga, siyabonga. Inkosi yasilethela lina, yasilethela lina uze lisakazele izindaba lilapha elikhona, ngoba hawu angaziwa ngubani athi amavoice ethu lezikhalazo zethu uma sisekhaya ngalo njengamaZimbabweni. Awuzwakali? Hayi, awuzwakali, uyakhuluma ungaphi. Sofuze ucatshe ube sesixukwini lapho uyakhuluma khona, kodwa uyakungazwakali kwalapho. Sibonga ke ikakhulu umusa wenu lokusebenza kwenu okungaka. Hayi, indaba yeZimbabwe izahlupha, 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 izahlupha ngala maqembu lawa. Uma sofika ama-elections ukuthi khona baphithizele bebaningi, angazi ukuthi abantu laba babasebenza njani. Uma ama-elections esekhona kanje, akufuzange bebe baningi, kufuze nje kube besapote one opposition ezalwisana laliya izalo, ezalwisana lezalo kuphela nje, kuphela nje. Ngoba ngaba maningi, iqembu eliningi lifuze libe laphana, ligcwalise laphana, liyabe seliphambukile.
Salubonani, salubonani, salubonani. Basakazi beStudio 7. Ukhuluma unjani njani, njani njani, uya elubani. No, lapha ngithi mbeke lapha. Kanti imthwakazi le kahle kahle ibuya kuphi, iqale nini, i-registered yini futhi leyo nto leyo imthwakazi? mtokazi yangkona leyo singamandebele kasiyale but leyo mtokazi leyo all along ibiphi sokuthiwa kuyavotwa manje sithamuka kamthuthu sokule mtokazi siqalisa ukuthi ufuna ukudida abantu futhi njengakuqala nesikhathi sikamorgan tsvangirai into eyenzakalayo kamthuthu yi-mdct watwathi kwakuqala kugcina ke sungasela weyo ukuthi ubonakale ukuthi iyilokhu zona ezowina yiphi manje nansi i-cc iyafuna ukuwina namba sebeqala ukuvela manje ye mthwakazi ye inkosi ye isilo isikhathi sonke lesi bebekuphi kahle kahle all these past years bebekuphi isikhathi sonke lesi babekuphi
salibonani ku studio 7 salibonani ku studio 7 utungamiri komo na bochisa spanda siyalibingelela siyajabula ukuzibalela lezi zindaba ziphuma zishisa sinjalo ungatunkulunkulu naligcina balandeli be studio 7 lalaba basihlazela izindaba mina nginesimanga kakhulu bantu bakithi ukuthi kusalo muntu kambe manje wesindebeleleni umuntu kamthwakazi osathi ufuna ukuvotela i-CC phela lo ohlukana nalo umuntu ovuna emahlangeni inkomo ngapha zingenise emahlangeni la ebethatha isitsha lesikila yakhe yokuthi uyavuna uyabusuphuphulula phelavela ngeke uliyenze i-dram inkomo ziyakuqalela yikho khona okwenhlala ngkuzwa abantu bakithi abasesindebeleni amathebeleleni bethi bona bafuna ukuvotela i-CC angiwuboni umehluko lapho angiwuboni umehluko lawo kuyafana mpela straight nokuthi lapho uvuna inkomo esemahlangeni kathi ke aluba abantu bayawubona balubona udubo esikilo bezame nokuthi bezame by all means ukuthi siphakamise umthwakazi njengabantu bakamthwakazi kanti waye sifanele sithathe sihlale ukudla sisidla komakhelwane phela uma komakhelwane noma ulambile ubona kuphekwa ayekubatshela ukuthi phakulaleni kodwa uma ungini yakhona ubatshela ukuthi naselambile liphakulula nini asizameni mpela abantu bakithi ukuthi sichase into yethu ibe ngethu singafani nalaba ogawulo ugawulo mina kankwazi maye sithi yena izano liqembe liright kuye ngoba yena lamnikeza imota uhamba free
salibonani basakazi baka studio 7 nabalandeli baka studio 7 kuzindawo zonke somhlaba jikelele indoda ekhuluma umoyo sothanda ukubingelela wonke ama-African ngithi happy Africa Day bese ngicela kakhulu kubasakazi ukuthi basakazi sicela ukuthi ama-audio efundwe wonke singaphindaphindi ama-audio esiwaphinde last week sibe siwaphinde this week kanti khona sinikeze abanye abantu ithobu ukubana na ama-audio abefunde bantu siyacela kulokho bese ngigqugquzela kakhulu entsheni ukuthi bafowethu next year asambeni siyovota bafowethu sonke ngobuningi bethu sikhiphe lo mbuso omubi sifake umbuso ozokhethwe ngabantu ngiyabonga lapho
abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umphathintambo obona ngobudlelwano beleSomalia lamanye amazwe, umnumzana Abdi Said Muse usexotshwe umsebenzi esetheswa icala lokuvumela lelo lizwe ukuthi lithengisele ele Oman amalahle lanxa nje kulo mthetho othi lokho akumelanga kwenziwe. Umsakazo munye uthi amapolisa kwele Nigeria esigabeni seKatsina aseqinise amanyathelo awo okulwisana labahlamuki ababulale abantu abalijumi lambili ngolwesibili. Siziphethe ngodaba lweMelika. Owesilisa odubule wabulala abantwana besikolo abangamashumi phose amabili 19 lababalisi ababili esigabeni seTexas ngolwesibili uhlasele ngemibhobho emibili ayithenga ngokusemthethweni. Amapolisa athi omunye wemibhobho le uthenge ngeviki edluleyo. Umsolwa odutshulwe ngamapolisa wafa ubikwa ememezele injongo yokuyahlasela esikolo lesi kuFacebook phambilini kwalesi sehlakalo. Kusenjalo kulesizalwane sakwele Iraq esimiswe enkantolo eMelika siseteswa icala lokuqoqa ukubulala owake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana George Bush. Umsolwa nguShihab Ahmed Shihab Shihab oleminyaka yokuzalwa engamashumi amahlanu lambili 52 njalo uhlala eMelika. Amapolisa ogatsha lwe-FBI athi uShihab wayezama ukungenisa eMelika amalunga eqembu elidume ngobudlova ele-ISIS ukuze azebulala umnumzana Bush. Esangumongameli uBush wathumela amabutho eMelika kwele Iraq ukuyagenqula uhulumende kaSaddam Hussein kulandela ukuhlaselwa kweMelika kusehlakalo esaziwa ngokuthi yi-9/11. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Isenzo somlisa lo wase-Iraq kuyisenzo esitshengisela sobala ukuthi abantu base-Iraq iloba nje kuyukuthi mhlawumbe yena engabe kuwukuthi urepresenta ixekane elincane labantu base-Iraq, kodwa-ke kusobala ukuthi abantu base-Iraq ngemva kokuthi impilo eyisidlulile bakhona abanye abalokho besakubona ukuthi ilizwe lase-Iraq langenelwa lavithizwa kwabulawa abantu bebulawela amahlayana, okuyinto okwenza ukuthi abantu base-Iraq baqhubeke belokhu besasela amagqubu aphakathi kwabo kuze kube lakathesi. Ngoba nxa sisekhangela ukuthi uBush waphuma nini, kuselesikhathi eside kakhulu waphuma uBush kwazongena Obama, kwaphuma Obama sekungena umnumzana uBiden kathesi. Kodwa-ke lokho besamdinga uBush okutshengisela sobala ukuthi bareflekta babona ukuthi bafela amafufu. Into leyi eyinye kakhulu eyenza ukuthi izinto ezifana lezi nalezi sizibone kwenziwa ukuthi nxa kuye kwaba lo monakalo ofana lalo nalowo, awukaze kube le ndlela eyenziwayo noma ama-structures afakwa emplace atshengisela ukuthi angalungisa umonakalo lo owakhozwa yiku-invader ilizwe lase-Iraq. Yingakho abantu base-Iraq sebeyabona ukuthi okusho ukuthi laba abantu babengazelanga ukuthi bazolungisa ilizwe lethu, kodwa babezele ukuzodiliza leli lizwe ngezizathu thize zabo abazaziyo bona ukuthi kwakuyizizathu ziphi ezabenza ukuthi babe bazongqikila ilizwe lase-Iraq balidilize balenze into le abayishiya i-state eselikiswa kathesi.
Bona abantu abake babangabaholi ikakhulu khonapha eMelika lakhona ngapho eBhilithane isikhangela yena uBush o-Obama o-Trump labanye ngitsho lo Tony Blair khona ngapho isingathi basengozini enganani lanxa nje bengasekho esikhundleni.
Laba ababe ngumongameli kusobala ukuthi impilo zabo zisengozini kakhulu ngenxa yokuthi nxa sikhangela ngaso sonke isikhathi sithola ukuthi kwesinye isikhathi noma bengaze behambe beye kweminye imihlangano eyabe kuwukuthi ivulekile mhlawumbe ingathi ihlanganyela labanye abantu abavela kwamanye amazwe, silokubona ukuthi kugcina sekusiba lobudlwangudlwangu obusuke sebusiba khona okutshengisela sobala ukuthi ngabe kuwukuthi abanye abantu bengathola ithuba lokuthi babafinyelele kungabe khona okubi abangakwenza kibo. Lapha kwelizwe lase-England kakhulu umuntu ongathi uyazondwa kakhulu ngu-Tony Blair ngoba ngendlela ayephathisana ngayo ephathisana lo-Bush ngalesa lesikhathi behamba besiya-inveta amazwe afana labo Iraq ngalesa lesikhathi lapho kwabhubha khona abantu abaningi. Ngesikhathi kulo Obama asizange sabona ubudlelwane buka-Obama lo-David Cameron busiba seduzane kakhulu okwenza ukuthi u-David Cameron kathesi noma ezihambela nje lapha usefana nje lo muntu ohamba nje ungathi umuntu ongakaze abe ngumongameli, kodwa-ke umuntu ufana Obama usaselalo igazi likaGaddafi elisezandleni zakhe elenza ukuthi impilo yakhe iqhubekele phambili ilokhu isengcupheni okungawukuthi kuzaqhubeka kuloko kunjalo ukuthi nxa kuthi abanye abantu ikakhulukazi abamazwe la ahanjwa abalokuhlukunyezwa ahamba abalokulinyalelwa amazwe afana labo-Libya labo-Iraq labo-Afghanistan izizalwane eziphuma kulawo mazwe nxa zingathola ithuba lokuthi zisondela neduzela lawa ababe ngomongameli ngaleso sikhathi, ngibona ingathi kungaba kubi kakhulu kungabe nomonakalo omkhulu kakhulu okwenza ukuthi sibone beqhubeka laba ababephethe beloku beqhubeka begadwa kakhulu ngezenzo abazaziyo ukuthi kwenzakalani njalo umonakalo wabengakanani owabakhona owenza ukuthi babe sesimeni esinzima esinjalo.
umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe sixoxela ewelebilithane. Nanzi ebezihamba phambili. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kulakho ukuphehla ukungahlaliseki. I-Grain Millers Association of Zimbabwe ithi isithenge umumpu ongena ku 400,000 tons kwele Malawi lakwele Zambia ukuze ilizwe lilwisane lendlala ekhona lonyaka. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuthi balutshwana abantu ababhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.